Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuNcwabakazi 2020 nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Lememethe kwagciwane le COVID-19 eZimbabwe. Usola abantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kukhulu abantu asebegijimisa amanga aluhlelo tshoko benze ngathi eZimbabwe isibhebha sokuthi sisakusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuza kwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba abantu e-ANC angibathembi right now. Mina kathesi umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-PFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela ekakhulu eceleni lamazwe i-veterans akuyisihluku esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempilo enkululeko.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane le-COVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu asebebulewe yi-COVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1416 sebephephe kumkhuhlane we-coronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane we-COVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa yi-coronavirus. Umnumzana Sebastian Tini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi ibe lo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu bakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane leya. So bengithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona lapha endlini. Makukhona engikufunayo bengenze ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane we-COVID-19.
Uma usukuleso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa. Ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo usuzobasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile singathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuzelapha kumele ukuthi ungahlangani nabo konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma yimithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa kumele balethe bafike bafake eminyango wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumele ulandele iziqondiso zokuvimba i-coronavirus.
Umuntu ma esephethwe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi avela akhangelane nomkhuhlane make sure ukuthi i-hygiene phela ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela right. Uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha akuna umuntu oya kuphi kuphi bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi aba forward bebengakhona bebengakwazi ukufika baze ngibona
kwele Zimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli nabanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku leHeroes Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamaqhawe lilanga licathekile icathekiswa umuntu wonke abaphilayo nabasebasitshiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke lelilanga sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiye empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Lelilanga lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani, kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulwelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahamba ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, nabasilandela abanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka, lalilwela ilungelo lalo, lilwela i-one man one vote, lilwela i-economic independence, lilwela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula nangokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalulu benkululeko kulezi nsuku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, izihluku yona nxa uyikhangele. Okuthi uzuzibuza ukuthi khathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko kambe yikho yini abakekulela lokhu. Sibona akula mithi esibhedlela, akula mathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuninginingi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa ma sebetshonile bebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulohulumende sibili othi uyanaza ilanga lokukhulekwa abantu i-Heroes Day, but nxa sikhangela ekakhulu eceleni lamazwe i-Providence akuyisihluku esimali sayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempilo yenkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo umsekeli webandla leZanu PF uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi nje basolusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyalithakazelela, siyalijabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla, intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo nama-plans abo netechnology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efingaphoze inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe 4,800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla leZanu PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswa okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete loDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZanu PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. UChuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngento eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwezintetho and lani njengemtatheli izindaba ngicela ukuthi kona siyenzele into e-justifiable and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala iziguqe phasi ngamadolo ikubulalela umuntu wonke, ayikubulalela izalo PF ngumnangakwa, ibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu
ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongubalekela lapho kule nkaba khona ekudenga. So sile crisis elizweni. Kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane. Kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesibili enthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe, akula crisis, into ekhona kuthiwa kulama terrorist, kulama bad apples, kulama forces, kulama dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenzisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba njengabona izolo abanye kuma Twitter besithi ubaleka mbethe vele ngubhururu kamnangakho.
Ukuzazana Vivian Nomalanga Bhebhe olandela ezombangazwe uthi kumele ibandla lika Julius Malema kube yilo elingenela kwele Zimbabwe, hathi ibandla elibusayo kwele South Africa, kwele African National Congress.
Makungusazwe thina bekona uhlupho olukhangelane labantu beZimbabwe betho ukuthi hayi balitho ngeqiniso uhlupho nanti. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi sikhulume iqiniso. Mabe ngathi basithuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kumini ivikeki uhulumende wezanu-PF bakithi abantu behlupheka benjalo.
Umnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayo iZANU-PF ANC, like into ezifanayo. Akunanto iyotshintsha, bazohamba beyokhuluma indaba yankulu izophelela emoyeni. Abakho serious ngeZimbabwe, maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzeka imali engela into imali encane eSouth Africa, bayakholisa nje I think. Ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC lani ukuthi esekhethe umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzivuze wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lelizwe leSouth Africa kwele Zimbabwe. Umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe oyibandla leMtokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izanu since 1980 ngene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ikithi sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete noDokotela Mufa Madi bazafika nini kwele Zimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalecatsha abaphikisa okungelangqondo. Kusenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge uNkosazana noXolo Maphosa, umzukulu kamnumzana Joshua Dimzaza Ngulube, okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha adinga uNgulube ngamehlo abomvu. UNkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke, bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucathe ngaphi. UNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli zamapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wokusimo lesi esifana nesikaNoxolo Maphosa nguTawanda Mujehiwa, umzukulu kamnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Life ochatshele abezomvikela okwamanje abathi wathuthuzela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende. Banengi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa abazomvikela. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala, okubizwa ngesilungu ngokuthi ngama masks, ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu, 5 million, asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala, abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies, labanye, kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje loba bethanda ukuxhawulana. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe
manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona ngibona ngani kuzavuma. Kanti njona kwesinye isikhathi abantu babekhathana lakhathana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyake likhangelene limbone umkhwenyana laye ebabona abadala likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili yona lo mumo okhona sibili lanxa kungavuma esintwini. Sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo, yena oyincwethi kwezamasiko esintu, uthini ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane, bahlale phansi. Kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana. So abantu bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje balobole ukuze umsebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo u-Andreas Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika. Yale sakulento eziningi esezenzakile. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing, kuthi leyabe limela khatshana khatshana. Kule ndlela eyabizela isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola, kubonwana kunjalo kunjalo nje. Ngasa kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola, omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonile lwana muntu, babona lamadompo akhe, babona labakibo, kwakhulunyelwana, yikho ke bayabazi. Bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kubo Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakho nelokulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sokuke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana kunganani. Njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana labakojaha. Yizinto ezingalungiswa lezo. Kwenzakali ukwenza ukuthi mhlaso kulungile ke izinto sezibuyele kule ukuthiwa new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlangane singabaphelileyo ngeviki ezayo. Ndicela ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Edson Moyo umama uAngela Sidube lo mama uChester Sibanda uMandlovu
njena masiva wena owangusenziwe manje njena masiva wena owangusenziwe
umkhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthakaso muhle zimpa komuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni intsha ilakho ukuzithuthukisa na kuhlelo silonkululeko mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele South Africa ngolwesihlanu odlule njalo okubandla lemthwakazi Republic kanye lo mnashe mtutsa owebandla lezano PF asizweni umbono ngamathe
ngisiza kakhulu uhulumende lo uyasincindezela usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina ifuture yethu abontanga abathi uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenze ngezepolitiki ukuthi manje ma ufuna ilendi ufuna ama projects sokumele uqale ujoin izano khona uzathola ilendi ngaphandle kwalokho ke ifuture abontanga iphelele emoyeni sigcwele emazweni kuma diaspora ubukhokheli buka mnuzana umnankagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingafezekiyo
siyezwa abanye ntanga bekhuthaza uZulu ukuthi asebenzise indlela ezijiyeneyo ezivezwa sobala ukuthi abathabanga ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngabandla akhe wonke kule land audit elizweni i-land audit izenza ukuthi abatsha bathole umhlaba kule Empower Bank yona ezenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathole imali ukubona njani lokho
amalungelo wethu ayaphulwa manje ngohulumende nalo ezano ngapha esithi new dispensation ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje sizilwele inkululeko yethu isezandleni zethu ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga angiboni ukuthi sizaba lekusasa elihle.
Hayi siyabonga mathe ngokungena kuhlelo asizweni umbono kaMtutsa
ufuna ukuthi abayouth yathole imisebenzi yikho thina ngo-2018 sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe sifuna ukulwa lokugwelegwele i-corruption iproblem esibelayo brother Mike ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa besihle ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration kodwa siyakwazi sikhangele i-history yeZimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazibe peaceful yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumasha emgwaqweni ukuthi uhulumeni wavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kulokuthi abantu bekhuluma ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona i-problem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ukuthi ZANU-PF must go bezibuza ukuthi iye ngaphi ngavotelwa ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023
nxa sebesithi ZANU-PF must go kuveza sobala ukuthi sekwekhathele ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kubuyini okumele kwenzakale ukuze silungisise indubeko zabatsha elizweni
it is their right ukuthi bethi ZANU-PF must go but into ekumele yitsho yikuthi mina umbuzo ukuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emhlakeni emhlaba lowo mbuzo uzabuzwa nje ngo-2023 so between these years akula muntu ongafuna ukuyobuza ukuthi sakho esingakusho thina kathesi ukuthi abantu kumele bebambisane sibe ndawonye njengabantu abafuna ukuthi ilizwe labo lithuthuke siye phambili
njengoba konke lokhu lokhu kuqhubekela phambili kuyenzakala uhulumeni esithi hayi thina siyazama abatsha bena besithi asitholi lutho kuyini okumele kwenzakale ukuze abantu bathole ithuba lokuzithuthukisa elizweni
iproblem esilayo program ayikhi ngabantu abacomplaina ku-social media bengazange bekhande on the ground siyakwazi khathesi during i-COVID i-ministry of youth irelease i-17 million eyama-youth do you know of the people who benefited in Bulawayo I tried to look for a name that I could recognize eZANU-PF I only saw 3 names the rest of the names are well known people abantu abaku-civic society abantu abangelandle ZANU-PF they applied for the program that's why they benefited.
Hayi siyabonga Mtutsa ngombono wakho mthakazi omuhle isikhathi sesedliwe ngumangoyi sesilixuba lapha uhlelo lwabatsha olibalulisayo ngenjabulo igama lami ngumike wobe bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike wobe sike sinike ithuba untungameli Nkomo kwezokholo lwesiKristu.
Nie ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana abathandekayo wenkosi ngolunjalo usuku uNkulunkulu avumele ukubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona iTestamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka uJehova uNkulunkulu wakhe esezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana uginyo kwakhe kwakufana nomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni ziningi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku olomkhuhlane lo okhona abanye uyababamba bedlule emhlabeni, abanye uyababamba basile, abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bachiye ngaphi ngobana basendaweni efana lomuntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu kumangalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekile ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liya kulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo lifana lenhlanzi leyaginya uJona abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala bayabubula ukusa kwamalanga. Abantu bayacatshiswa, abantu bayatshaywa, abantu bayathethiswa, abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesisweni senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli. Ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi sebone konke khona lokho uthi wamemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima lina manqamo mathupha izihlobo zenu makhelwane labanye abantu nje bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni lanxa kuleziqhwaga iziqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni abanye inhliziyo sezaphenduka zaba ngamatshe abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani kodwa ukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzimeni namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi memezani kuNkulunkulu. UNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu, uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usezulwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Mfokankomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, osokulabantu abedlula ikhulu 102 asebephuphile. Abasekeli bebandla lezanu-PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe uya eZimbabwe. Kuthi kulabanye abathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje. Oliver Lesa, I'm going to keep stubbing city. That's not an ex-training. What's the 30 a.m.?